Nyabonga mnumzana kandi. Hayi, ukubuya kuka Messi lapha eAmerica ngantu abuza ncedisa ukuthi amatikiti athengiswe abantu babukele inguqu ngoba siyakwazi ukuthi uMessi uthandwa umhlaba wonke jikelele. So ukubuya kwakhe lapha ngoba babemfuna le South Arabia bemnike le billion dollars. Lapha kodwa uthi i-deal lakhe li include ukuona ama stock options lokuthenga ama iqembu lebhola lenguqu la. So ukubuya kwakhe lapha kuhlangana le World Cup eka 2026 ezabe hosta i-America, Mexico le Canada. So ngiyabona ngathi it's promotion ukuthi abantu abaningi babuye ukuzobona ibho enguqu and then abantu abangalidlaliyo labo babuye bazolibona ngoba siyakwazi ukuthi uMessi hayi ungathiwa his cross sports siyambona naye mayefakwa kuma adverts lapha e-Coca-Cola e-Pepsi lan abantu abaningi amazwe amaningi bayamthanda.
Khona kahle kahle okubangela ukuthi elemelika inguqu yalo ingathuduki njengamanye amazwe afana labo Britain lamanye nje, kungakubangelwa yini lona elemelika lile mali eningi kangaka?
Ukuthi ipho inguqu ingaphumeleli lapha eAmerica babona ngathiwa akula level leyana eqinileyo ngoba abantu abaningi sakwazi ukuthi bayafuna ukuhamba e-Europe or sometimes e-Brazil lamanye amazwe kathesi sokusiba le-South Arabia ngoba labo i-South Arabia sithatha ama-players in their prime abadlala sibili ibhora la. So i-America yake yawuqala laphana isiletha ama-players amatsha but i-competition yangkhona lokhe ise-Europe labo-Britain labo-Germany labo-Spain. Sizabona ukuthi ukubuya kwa-Messi lo ngoba sebuya in his late prime kuzanceda yini ukurecruit-a amanye ama-players ngoba sasibona o-Zlatan labana be-Sweden bebuya lapha labo-Drogba lamanye ama-players o-Beckham ngingamqamba la. Yeah, so sizabona ukuthi kuzanceda yini but okakathesi badayi inguqu yalapha i-standard sangikhona siyehlile. Yabo.